izinto lezi nxa zisenzakala kanje ziyabe zidinga ukuthi zicwayisiswe ilaba be-security abakhangele kuhle baphumele into eqondileyo, ngoba nxa sokunje kips omunye la uzakhuluma okwakho, omunye ekhuluma okunye, omunye acabangele lokhu, kuningi esingakucabangela sisebenzisa singafila ini ama-blank spaces, sisebenzisa amabala engxe mhlawumbe angayisiwo, sisithi umumo lo owenzakalayo ubangelwa yilokhu lalokhu ana sicabangela. But okuqakathekileyo kips ukuthi kucubungulwe kakhulu laba abaze security bacubungule kakhulu, badingisise sibe zobefika sibile endabeni eyiye ukuthi kubangelwa yini khonoko, ikakhulu nxa kulanda i-first family.
Yes, aza kubona kusenzakala konke lokhu-ke kungakasuswa esikhundleni owayengumongameli uRobert Mugabe. Lapha kwenzakalani kawule?
Even la izolo lokhu umnankakwe engakabi ngupresident wayehlelwa ezinye izehlakalo eziningi ezinjengazenezi ehofisini yakhe, befika befaka i-cyanide konke ngaphi ngaphi, babefika bemthiye ngaphi imota ibe involved engozini, njalo njalo, into ezinjalo zazisenzakala. Kodwa ke okokuqakathekileyo vele kips ungakhangela anti laphana umnakagwa ecansanda ukungena wahlangana le bhomba e-White City, kwizinto kade zisenzakala nje zonke zenzaka. Okokuthi asikwazi ukuthi-ke sokumelela abana abayibo abacubungulayo bakuphumela ukuthi kubangelwa yini, even lakathe sikhona okokwenzakalayo bamele betsho ukuthi kubangelwa yini kuloku ganga okuthile kuleyo mgumbe ngamasela kwesikhathi abefuna uyatshontsha ngabantu ababefuna befuna ukulimaza abantu, kuyini okwenzakalayo sibi kahle kahle, yiko kumele kudingisiswe ukuthi bephumele into ebambekayo.
Ye, akulikhathazi lini njengabantu bezanube?
Akungikhathazi kakhulu ngendlela ethi kips njengoba ngisitsho ukuthi into le ivele yinto eke yayenzakala le emuva, kodwa kusikhathaza kwakhona yikuthi khonokona kwayenzakala emuva asizange sibe kwazi ukuthi kwayenziwa ngobani. Phela yonke into yogips imele icubungulwe then ithi uthi bring the culprits to book.